lokho abakwenzayo kufana nomuntu olebhrugwe eselilidala eliduke emadolweni lapho afake isigamba liduke ngemuva ekuzihlalo lapho afake isigamba lalokho lidubuka lagcina liyizigamba ikanti solushini kuyabe kuyikuthenga lenye ibhrugwe. Imizamo le sibone ngazathi kayincedisi nje, imizamo okungancedisa lamhla kusasa kuzuke kungasebenzi. Sibe nakho ngesikhathi esedlulileyo kwabogono obhakhosi lani lani inhlelo ayizenza kodwa azange zincedise kulowo themu ukuthi abantu benelise ukuthi baphile kuhle. Nayo indaba yesilina leyi izaba khona okwamaviyo amabili amathathu. Okwenzakala kakhulu yikuthi lolo uhlelo sebebuye lalo luzancedisa ukwenza i-corruption futhi. Bazogcalisa intshontsha leyo fuel, bazogcalisa ukuyadwiza nabayisafulile. So sibona ngathi akusonto nje ezanceda kakhulu elizweni. Yinto nje i-stop gap measure neyishakeleyo. Okudingakalayo nje kuguqula nje uhulumende kubonakale ukuthi kungena umuntu ozenelisa ukwenza intando kaZulu, ozenelisa ukuthi ayiphakamise i-economy. Lokho abakwenzayo kufaka nje izigamba ebhrugweni evele selizidabukile selilidala akuncedi ngalutho.
Kodwa ibhanga le-RBZ lithi lona lizaveza amaviki wonke ukuthi amafutha la athengiswe njani, asetshenziswa njani ukwenzela ukuthi engayo imkambo omnyama. Lokhu akusoze kwenqabele yini inkohlakalo?
Yi-rhetorics leyo nje kukhuluma abaye bekwenza. Sibabona lo-command agriculture bekukhulunywa ukuthi kuzavikeleka kodwa sinanzelela ukuthi kulobusiyelo obenzakalayo ubebetshontsha kunjalo besithi khona baye benanzelela bekhayela ngezinye ezinye ukuthi kwenzakalayo. Ngakho khona lokho vela kunqabeli ukuthi bevele bengamasela abatshontsha and labona ababazabanja betshontshiwe kuyaba yi-cash and release baba bamba babekele akutshintshi lutho nje akuso bantu abatsha esingabathemba izani u-PF ke le-RBZ yabo. Siyazi kusukela kudala, lapho sekune command fuel, la kusonza kusitsha lokhu.